bakhona abadala bethu abakuzaphu amalunge zaphu phakathi bandla lethu abangilandileyo bangicela sokuyinkulumo phose esingaba leminyaka engafika over 2 years now abadala besithi hayi Hanana akubuye uzolungisa lapha so hayi namthe ngiphakeme ukuthi ngizobamba iqhaza elithize njengoba abantu bengicela ngeza ke ngale ikakhulu nxa ucelwa ngabadala bekucela ukuthi uzokwenza into yakini ozalelwa kiyo sonke vele sizelwe singamazaphu nxa ungumuntu ngini okulepolitiki sonke singamazaphu siyakhula nje sesikhetha okunye kodwa ekhaya lethu lezepolitiki izaphu so lamayi sengiviziwe ekhaya ukuthi ngizobamba iqhaza elithize okwesibili abantu bathi akulabantu abatsha kuzaphu kumele sibonakale ukuthi sikhona ukuthi sizoncedisa izaphu neza ke sibe sithi hayi izaphu ilabantu abadala lakhe abantu abatsha bakhona sidlalela khatshana so yikho lami okungenze ngaphakama ukuthi ngingabe ngichinga nsitha kula bantu abatsha kuzaphu lami ngingekho phakathi
kungaphi lapho obona kusilela khona ofuna ukukulungisisa luba nawe uthe wakhethwa
eqinisweni inkokheli ukuthi uzaphu in the last 12 years lokho esaphuma kuunity besizama ukuthi sibumbe inhlanganiso ukuza nanzelela ukuthi focus ibingani khona pho kakhulu ukuthi hayi ukukhanya ukuthi uzaphu selibandla elizimele lodwa asisekho ngale kuzano so ngibona ngani khathesi sesiku stage 2 istage sokuthi lathi siqinise isisekelo soneso ukuthi saphuma ngale okusilelayo ke ukuthi sibumbe inhlanganiso ezabonakala ebantwini ezaba semehlweni abantu ezakhulumela abantu ezamela abantu ezabonakala isima labantu ngithanda ukuthi lami ngilethe experience yami engilayo ngisebenzisana labantu bakithi bonke nje jikelele iZimbabwe yonke ngezinto ezibakhathazayo ngikusebenze khona kona ukuthi hayi izaphu nayo iyalimela iyalenzela khona oko okuyisifiso zenu so yilo iqhaza engizolibamba okumele sikulungisise ikulungisisa inhlanganiso ine ibe inhlanganiso eqinileyo ibe inhlanganiso enelisa layo ukuthi sekelwe ngabantu ngoba abantu nxa bengayisekeli into kusho ukuthi kukhona abakubonayo okungahambisani labo kumbe ongahambi kuhle so yikho la mengulandayo khona ukuthi sizokwenza izifiso zabantu ngoba uzaphu uhamba ngedevolution wota amandla kayehle ayezabelweni so mine ngulandayo lapha ukuthi ngizohanesa amandla lawo ezabelweni abe yiwo abumba ukuthi uzaphu uqonda ngapi ngoba yikho esikukholelwayo njengozaphu
bakhona abathi ikudala izaphu yaphelelwa isikhathi nxa besitsho abanye bathi siya expire ungathini kulabo bantu
izaphu ayisoze ya expire izaphu kayisoze yaphela kayisoze yacitheka ngoba izaphu ivele yona yiyo umama wama political parties wonke umntwana angaze akhula abe lendevu unina kabi muvi unina ka expire ngaphandle kwalokho ke bakhona abangatsho njalo bekuthiswa ukuthi khona mhlawumbe uzaphu akabonakale bantwini bengananzeleli ke izinto izaphu edlule phakathi kwazo izaphu idlule phakathi kwegugu round idlule phakathi kweunity accord ekade ithwalise nzima so nxa ufana lo muntu ovele emendweni nxa evele emendweni ke watshaya indoda kwathini kwathini angabuya emangobo ngoba abantu bathi hayi lo muntu angikhole ukuthi angenda kumba ngathathwa ngomunye umuntu kodwa nxa lo muntu angaphiwa ithuba like 12 years eziphiwe lezi ukuthi umuntu lo ahlale phansi ageziswe akhula afidwe nxa ke elimele ngaphakathi aphole uyabona hawu umuntu uyavuka khwatshwa yikho esikwenzayo kuzaphu uzaphu ube limele ngenxa yento esidlule phakathi kwazo sesifike esigabeni sokuthi simvuse khwatshu abuyele abe nguzaphu esivele esasasimazi yikho ubona lathi abantu abatsha sisiphatha sibamba amaqhaza anje ukuthi nxa ngivotile ngilibambe nxa umuntu ezathi izaphu kayisozesekelwe ngabantu thina siyini angithi yithi abantu bakhona so inhlanganiso vele ngama-grassroot ngumuntu 1% at a time so hayi othi izaphu iya expire longer relevant akakwazi okuzayo izaphu is the next best thing ezenzakala ku political scenario yeZimbabwe.